Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 Zibandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje ukhulumende weBrithani osegcizelela ukuba ukhulumende weZimbabwe kumele ahlawule imali engamadola eMelika edlula izigidi ezilikhulu 125 million dollars ngenxa yokuhluthuna amaplazi eZimbabwe amankampani akweBrithani amabili
kube kuyinto nje layo right footage ngisayo ukuthi icourage lokisa khona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele
agambe ukutshengisela okwenzakale izolo phandle komthethwandaba lapho akade kuthoniswa khona umnumzana Job Skala kungaba kutshengisa na ukuthi uZulu uselesibindi
njalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi impilo liyaphilisa siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved.
Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalelo amalungelo oluntu sebakhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awukuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni we Studio 7. Iphephandaba lebulenjini ele Upper News libika ukuba umthethwandaba waphezulu okweBrithani ulaye iZimbabwe ukuthi ilandele isinqumo salo elasethula ngomnyaka ka-2015 esokuthi ihlawule izigidi ezingamakhulu edlula ikhulu zamadola eMelika i-125 million US dollars kumankampani amabili athathelwa amaplazi kuhlelo olwaqhutshwa ngohulumende olokuthatha umhlabathi usabelwa uZulu olwe-land reform program. Umthethwandaba owe-High Court wase-London uthi kumele uhulumende weZimbabwe alandele isinqumo sedale ele International Center for Settlement of Investment Disputes ukuhlawula amankampani la abahluthinelwa amaplazi awo. Uhulumende weZimbabwe wala isinqumo sedale leli esethulwa ngomnyaka ka-2015 esithi leli dale eliphansi kwenhlanganiso yeWorld Bank alilawo amalungelo okwahlulela loludaba. Imuli yako Von Pezolds lenkampani yabo Airport Timbers bemanyene labankampani eHangani Development baphanyeka isicelo edaleleli esokudinga ukuhlawulwa nguhulumende weZimbabwe ngomnyaka ka-2010 phansi kwesivumelwano samazwe omhlaba ese-1996 Bilateral Investment Treaty. Izolo kube lokutshengisela phansi komthethwandaba kamantshe Harare ngesikhathi kuthoniswa icala lokutshotshozela udlakela eletheswa umnumzana Job Sikala owebandla le-Triple C. Amapholisa awatholanga ithuba lokubopha abantu laba ngoba bephange bachitheka. Lanxa bebebalutshwana abantu laba abanye basele bezibuza ukuthi abantu sebeze bathola na isibindi sokutshengisela ngoba sekuyisikhathi eside abantu bephatheka kukho ngenxa yokwesaba amapholisa. Ukuhlazela ludaba uChris Gande uxoxe lolela ilungelo loluntu omnumzana Charles Nyoni laye obekhona emthethwandaba izolo.
Yesibili sibonile ukuthi kube nokungasuthiseki kukaZulu ngemuva kwedale selalile ukupha i-judgment yalo eliphospona indaba into amaviki alandelayo ku-February. Into ebuhlungu kakhulu ngoba siyazi sonke ukuthi uJob usenesikhathi esikhulu umnyaka wonke evalile kungena ngitsho nanto ehambayo ngendaba yakhe ukuthi engaphiwa i-bail njalo kumbe engaphiwa i-judgment. So abantu ngobulutshwane babakade bekhona basuka basebetshengisela okungathabi kwabo sebetshengisela. But siyazi sonke ukuthi amapholisa eZimbabwe vele njengoba esebenzela iZANU-PF ayabe emile njalo ekhuthale ukuthi avale ukutshengisela kwabantu njalo abophe abantu nokuxotsha abantu endaweni kwasekusibwa sokusibangani nokugijimisana kwabantu sebexotshwa ukuthi basuke ekhothi bengatshengiseli kungayikhatshana. Njalo nokuvimbwa kwabayintatheli zendaba ukuthi bengabitholakali bethola imifanekiso kumbe bethotha okutshengisela lokhu kade sokusenzakala ngabantu akade bebuthane bebo-solidarity no-Job Sikala.
Bona bebebaningi na abantu abahambe emthethwandaba ukuyoxhasa umnumzana Sikala?
Abantu kade bengekho baningi, abantu kade bebalutshwani kakhulukazi njengoba kwazi kwethu ukuthi nxa kunokutshengisela okwenzakalayo abantu baphuma ngokwanda kwabo, but abantu kade bebalutshwani bebengakho baningi. But kube kuyinto nje layo e-right futhi etshengisayo ukuthi i-courage lokhu isakhona, njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele, which is a good step in the positive direction.
Ukutshengisela lokhu kuyathembisa na ukuba abantu abasesabi ukuthi bengatshengisela njengalokho kwakusenziwa kudala?
Ukutshengisela lokhu akutshengisi ukuthi abantu ngabesesabi, ngoba vele njengoba abantu kade bebalutshwane nje kade kuyinto ephongukwenzakala nje okwesikhathi seneso abantu bengazange bafuna ukucabanga njalo bafuna ukwenzani, ngoba sonke siyazi ukuthi abantu sebesesaba kathesi, kakhulukazi ngemuva kukahulumende aze athumile amasosha emgwaqweni adukula abantu abulala abantu. So kathesi abantu sebesesaba yinto ebangelayo ukuthi abantu bengafuni ukutshengisela njalo bengasafuni ukungena ukuphuma egcekeni betshengisela ukuthi into kabathabanga ngayo. Lokho okwenzakaleyo lakho akade kuyinto le singayithi ngesilungu yi-spare of the moment yokuthi kuphongukwenzakala nje okwesikhathanyana esincane amapholisa engakabhihlizi njalo nokuxotshanisa abantu.
Umnumzana Charles Nyoni ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni loChris Gande oweStudio 7 eseHarare. Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalwela amalungelo oluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awokuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Umkhuhlane lo usumemetheke ngelizwe lonke wabulala abantu abedlula amakhulu amane 447. Umphathintambo wezempila kahle uMnumzana Douglas Mombeshora wazise izolo ukuthi abantu asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 20,121, njalo abelatshwe basila bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 19,442. Umombeshora uthe njalo ikholera esikhona eziqintini ezingamachumi ayisithupha 60 district njalo ihlasele kakhulu eHarare, Shitungiza, Buhera, Kutu, Chiredzi, Mazoe laseMbire. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Abantu babulelwa ngurhulumente ngoba ikholera ukuze ibe khona yisenzo sikarhulumente. Nase sisoka ikholera ukuthi kubela abantu engani ikholera izisukele lapha kade isuka khona yalanda abantu yafika yababulala. Kukanti ikholera-ke ibuyile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala urhulumente wakithi wehlulekile ukuthi abone ukuthi kulamanzi ahlanzekileyo atholwa ngabantu ngokweneleyo insuku zonke emakhaya lemadolobheni elizwe. Okwesibili, urhulumente wakithi vuma ukuthi into yakhe leyo ukuthi ayiZimbabwe National Water Authority zilwa yehluleka kudala. Siphakathi kwekholera nje kungumfuzelelo kumbe kuthi kuyimpumela yokwehluleka kwezinwa. So nxa singablema singathini ikholera ibulela abantu, asithi imizinwa ibulele abantu ngoba izinwa yehlulekile ukuthi kube lamanzi ayehlanzekileyo. Ngokwehluleka lokhu kwasekungenisa inxeba lokungena kwekholera, ayiphombanga ukungena nje ngenxeba lokuhlatshwa isipikiri.
izinwa yebo lihle zilisola kanti labanengi bayayisola alubana ithe yakhitshwa ke izinwa umsebenzi wamanzi ukuqhutshwa njani
kumemthetho yelizwe okuthiwa yi-devolution of power eku-constitution yeZimbabwe izinto ezinjengamanzi into kumele zehliselwe ezabelweni kusukshe kuzima kuhanjiswe kuma-local authority singakhumbula ngicela sibuyele emuva kancane izinwa ingakabi khona wake wayizwa ngaphi icholera indaweni igcwale ilizwe kuzwelenje yebo omunye wathi yebo kaqalisanga izinwa ngisanda kungena kodwa phela singakhohlwa ukuthi imvukuzane kayikubulali ngelanga elilodwa imvukuzane yakuthatha iminyaka ukuze kuqede ngakho le yimvukuzane yezinwa kusukisela yangenayo saqala ukubona icholera imemetheka igcwale ilizwe ayehle amandla angene ezabelweni lolu dube esilubonayo yimvukuzane yezinwa wangena ngezinwa lokhu lokho kuqhubeka kusidla kumenetheka ilizwe lonke ngakho inkosi ithi namandla kawehliselwe ezabelweni ama local authority kawazikhangelele bona ukuthi amanzi azenziwa njani athithwe njani ahanjiswe njani ebantwini ngumsebenzi wama local authorities lowo ngakho kungenzakala ama local authorities kuzakuthola ukuthi kulula nokuthi lapho sehluleka kumbe kunenkinga ba responde masinya futhi balula ukuthi abantu babahelde accountable lapho besehluleka
umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yamathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7. Ilizwe libikwa liphakathi kokusilela kwegazi lokusiza abagulayo. Okobulawayo khona kubikwa lisilela ngoba bengekho abapha igazi leli. Sixoxele wake waba ngusenator umnumzana Khalipani Phukeni obehambe ukuyopha igazi watshelwa ukuthi eselikhona ngelakhe lomunye obeke waya kupha ileli gazi esibhedlela seBulawayo Central. Ngesizwe ingxoxo ayenze lo Chris Gande owe Studio 7.
Ngizwele nemfakazi ngingena abalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi sixoxisane. Hayi njalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi lempilo liyaphilisa. Siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved. So for konke ukudonate engikwenzayo kuyi-1 nje kusilisa impilo zabantu abangu-3. So angiphazamisi nje every 3 months ngiyahamba. Ngithe ngifika hayi ngithole kungela muntu, ngithole kungela muntu sibili bengingedwa. But last time ngikhona besiyi-2 or 3. Which was last year, last quarter of last year. Kodwa this time I begin it was civil, I begu empty.
Manje sikuthwa isobani ongasipha uZulu ukuthi akhuthale ngokuyapha igazi.
UZulu akaphakame emfoka baba, akaphakame sibili ayo donate igazi. Njengoba ngikhuluma nawe nje ubona lapho ku video igazi type yami type O. Before elami bekule 1 pint iMathebeleland yonke. Yonke, Bed Bridge to Victoria Falls, Plumtree, Nyathi, Lupane, everywhere. iMathebeleland yonke kule pint A1, eyami ngeS2 for type O. And type O iyadingeka kakhulu ngokuthi noma mbani uyakwanisa ukuthi ayithole imsize ephilise impilo yakhe. So uZulu akaye lapha. Akula sipho ongasinika umuntu esedlula isipho sempilo. Igazi lela wazi liyodingwa mbani. Kusasa lingadingwa ngumzali wakho, lingadingwa ngumntana wakho, lingadingwa isihlobo sakho noma ubhosi wakho. Igazi nje into edingakala kakhulu ezibhedlela uma kuzalwa abantwana. Iyadingakala ngesinye isikhathi kuma-road accidents. Sometimes imepha abantu kube lokuxabana okuthize kuliwe lapho abantu begcine sebephuma igazi eliningi sebeshota ngegazi. So liyadingeka nje igazi. And igazi aliriplaceka alifani lamaphilisi phela lo muthi ukuthi kungenziwa somewhere. Igazi litholakala emuntwini. So hayi ngiya.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngowake waba ngusenator ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Njani bathokaza bahle nonke ngezindawo. Asiboneni ke ukuthi uJobu Sikhala uzokhitshwa ejele nge-free bail nakhona. Ifuma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni. Wona lawo majaji amgwebayo. Lawo majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhothi asebenza uhlangothi olulodwa. Benze ngenhlangothi zonke. So le ndaba le njengoba laba bombuso lo wobusayo bathi bona ezamajaji abekho zemakhoti abekho lapha. So asike siboneni ukuthi sidila kanjani. Laba bantu bakhishwe baxoshwe total ngoba abasebenzi umthetho wabo, umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo ngomthetho welizwe. Sebazisebenzela umsebenzi ngentando yabo, ontando kayiphikiswa. Ungathi leli lizwe ngelabo. Akekho othi yena uNkulunkulu laphezweni. Ilizwe leli ngelethu sonke. Nabo bungojaji banjalo bafana nathi nje abantu nomuntu nje olusimbuzi le emakhaya. Hayi ukuthi yena uzotshela ukuthi ilizwe lilawulwa nguye. Ilizwe lilawulwa imithetho eyabhalwayo phansi. So makunjalo wonke amajaji la makakhitshwe, kufuneka amajaji amasha afundile. Maningi amajaji abantu abafundele lo msebenzi. Hayi ukuthi abayekho ezweni lakithi. Sinabo abantu abafundele lo msebenzi abazosebenza umsebenzi umthetho obhaliweyo ezincwadini zokubusa ilizwe. Hayi lokho kwenzayo abaxoshwe baphume bahambe baphele bonke ufakwa abasha ikusolva indaba yethu yamakhodi.
Kum kuyashelela. Hayi siyezwa abahlaziyi siyezwa kuze kube labanye abantu abadini nasenithatha uhlangothi. Hayi angaze ngibone mina iStudio 7 sithatha uhlangothi lina likhipha indaba njengoba linjalo. Ma ufanele ukuthi uye interviewa umuntu, it's not a case. Ma uziya interviewa umuntu noma wezani ufanele uzwe ekhaleni ungakhuluma into engayisiyo. Yikho kuthiwa ama analyze akhiphe into ezi-right. Qhubekani siyaphambili thina kunanto esiyisolayo. Into nje ebalulekile ukuthi as long likhipha into ekhulunywa ngumuntu akula tribalism njalo aliyabi lingafeva iparty likhuluma indaba njengoba zinjalo. Kulungile konke elikwenzayo. Thina abanye abantu siyayizwisisa yonke into eliyenzayo ngoba namanje lize lakhipha uJoseph Chuma ugcine umuntu bamtshela ekhaleni. Ekhaleni ayi siyambonga lo baba osebenza umsebenzi ongaka ubaba wasenkayi. Thank you very much. Qhubeka litshela abantu ekhaleni, singatshela abantu ngefoni ngoba ngefoni yiko kunamanga khona. Thank you very much, baba.
Hayi siyabonga Studio 7, siyabonga ngendaba elisinikeza lona. Hayi namhlanje sizaphumula ngendaba zabuchawanga lezi labo lokuzenza. Sizaphumula ngendaba zabuchawanga.
Studio 7 livuka njani? Mina ngilesimanga lapha uchawanga lo amandla lawo angizwisisi ukuthi uhamba kanjani. Amagqwetha CCC every time besiye court kuthiwa amaphepha abawayenzanga ngendlela. So ngantu amagqwetha angikhona anganawazi umsebenzi we-CCC uhamba kanjani kahle because always amaphepha abathe ngekho ngendlela. Lo nqoba isithole ngiyosehleze wini okaChabanga. Dai lo nqoba isithole sekungantu awumbeni ngani sengiwepolitiki. Ukukhuluma kwakho asiyo yokwegqwetha. I think leso wabhadala, ubhadalwa izanu. Akusokukhanya kanye so ukukhuluma kwegqwetha so ngokwepolitiki lo.
Msakazi lapha sengathi le ndoda engumalakhi inkomo iyaphosisa mayithi izano yalwela ilizwe. Ngabe uthi yena izano yayikhona makulwelwa ilizwe. Into ewisa idola ukuthi abantu baseZimbabwe inhliziyo ezibomvu zibuhlungu, abalanjabulo, akulathando, sibuswa ngohluko. Ngakho ngeke baze baphumelele ngoba babusa abantu abanganathando nabo. Hayi ukuthi kwahla kwacima kwakuthe kwathe akusiyikho lokho. Umuntu kufanele ebuswe ngabantu beluthando, upresident avotelwe.
Studio 7 salibona ndivuka njani labalaleli. Kungaba very interesting ukuthi sibone uJobu Sikhala mayephume ejele ukuthi uwela kwelibhicala kwelikaChabangu noma elikaChamisa. Ikuthi ecala kuleliyani side likaChamisa ku-racist, kulabantu aba-racism okwenye indlela engakaze ngiyibone. Awufadzayi mayere benjani abamthanda uJobu Sikhala. sikala ngoba uJobu sikala umuntu esintwini. So lizobona khona lizofunda kahle ipolitiki ukuthi injani. UJobu sikala mayephuma ngeke awele kweSID likaChamisa lapho ngiyabheja. Ngenxa yokuthi SID likaChamisa kule racist enkulu kakhulu. Kule nketha abachapi ukuthi khona umuntu ongayisiloshona akatholi isikhundla esiphezulu lapha. So uJobu sikala mayephuma very interesting ukuthi sibone njengelizwe ukuthi kona welapha kweliphi icala kwelika Chawang noma kwelika Chamisa yabo
sanibonani sanibonani studio 7 igama uvuse umuzi mntakarhade obhungane mthimkhulu ngicela ukwazisani bakithi ngicela iqaphele into eziningi lezi ijo mastendi la tadayiswa la amastendi adayiswa ngela nto esihloni ngakhuli ngamastendi nakithi ematevelelend ake iqaphele indaba le cela noma ukuthenga ukuthenga ntu bangapha ematevelend awuthenga ntu esihloni bathenga la umuntu asiwakiwe bezohlala ngabo uhlala kanjani endani angasigodle ngasongisakiwe kusheni uma kusaza sithiwa sisobho sithiwa sisishonini le khona ngapha kithi emadebeleland angaze mbona umuntu wangapha emadebeleland esuyise yakhala emashonaland kanti unoxushwa yengiwe sela kanti sisiqaphelele abantu basemadebeleland siqaphelele indaba le
ngilele enkundleni ngithi livuka njani basakazi abantu bakobulawayo baveza kudala ukuthi izano abayifuni bakhuluma kudala umuntu ofuna izano phefu kobulawayo kuphela Chabangu, labo mbuso, labo Albert Mhlanga, yibo kuphela abafuna izano, kodwa abantu baseZimbabwe ebathi bakobulawayo, izano PF abayifuni, bakuveza kudala lokhyana, bakuveza kudala, njengoba nje libona sebeze basebenzisa uChabangu, uChabangu la wasebenza lamakhodi, njengoba ke sudilizile ke Chabangu, okusuka lapho uzayenza njani, lokutshela abantu ukuthi wakhe indlu, yiphi indlu yakhayo Chabangu, kuna manje subaleka lekhanda likaChamisa, wawungasebenzisa
lakho chabangikhande likhulu. Ah, sanibonani khona ngakhuli njani. Hayi, mina ngikhuluma apha ngiseZimbabwe endaweni zeMathweni North. Ah, wehlupho esilalo lapha thina nje abantu abakhulile into ezepension. Hayi, ipension akuli adudu amangamayo, ipension. Ungazi izo bantu bepolitiki lobo bekhuluma, sozuzwe bekhuluma ukuthi ipension bazikhulumele bona ezabo izimali. But amavoti kodwa bathi bona bathole ebantwini abakhulile manje simangali ukuthi manje abantu laba abakhulile abangatholile lisho ipentsheni kumbe nqali ngakudingisisa libubone likhulume laboba abantu benasa kumbeni omis of public social welfare labo inqali bangalitshela ncuntu hamba ipentsheni kulalutho mangamabi mhlamba le
siyabingelela siyabonga studio 7 mina ngicela ukuthi besikhululele uJobu Sikhala ejele abantu bezanu ngoba ikhothi ngeyabo bengabantu bezanu icala likaJobu Sikhala lasilazi ngelokuthi ungilunga le-CCC njengoba i-CCC sebeyidilizile bayinikeza usengezo Chabangu asisekho isidingo sokuthi umntana nomuntu afele ejele esizwe inhlungu zomphefumulo wakhe lengane zakhe zihlupheke uJobu Sikhala akusela CCC ayiyo ayibotshelweyo abamkhulule njengokuthula naye ezihluphekele njengathi singaphandle esizwa ubuhlungu esinabo sibona izanu phefu itanasa isenza kono kokwenzayo isidla yonke into eyabantwana beZimbabwe konke kudlwa ngumuntu wezanu kodwa ingane zakithi zihluphekile sibukele usengezo Chabangu ehluthuna iDRC ezandleni zabo Nelson Chamisa ethembe amakhoti ezani so sithi nxese abamkhulu uJobu Sikhala umuntu enkosi aziphumulele ngoba yikho into abasebenbophela uDRC siyabusela lutho sizalibona elinye icebo uNkulunkulu uzosibonela enye indlela siyabona
lawo bekungamazi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202-465-0318. Kweze Melika, owayengumongameli wele Melika, umnumzana Donald Trump unqobe njalo, ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley, kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans, kukhetho lokudinga umongameli wele Melika, olwenziwe ngolwesibili esigabeni seNew Hampshire. UHaley uthi uzaqhubeka encintisa lanxa amathuba akhe esefiphile. UChris Gande uxoxe lolandela ezombusazwe leMelika, umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuma primary ama-Republicans sibona uDonald Trump eqhubekela phambili unqoba since aqala nge caucus Iowa last week lapho anqoba khona u Nikki Haley lo DeSantis uDeSantis wagcina ephuma ngukhetho kwasala ke uNikki Haley naye uDonald Trump bonile njalo izolo uDonald Trump enqoba uNikki Haley by about 13% difference kuma votes. So yeah, kuyatshengisa ukuthi hayi ama Republican lalokhe bambelele ekholelwa kuye uDonald Trump ukuthi kube nguye ozobamela kukhetho lukamongameli oluzayo ngoNovemba kuwo lo nyaka.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Well, masi bega emandulo sikhangela i history each yona i history umuntu owinayo ku primary Iowa aphinde njalo anqobe ku primary New Hampshire nguye ovamise ukuba abe yinominee ebandla lakhe ukuthi amele ukuba ngumongameli. So masisiya nge history njalo sibona ukuthi hayi sokuyintaba enkulu kakhulu for uHaley ukuthi anganqoba ngoba ukudliwa kwakhe izolo sokusisho ukuthi even lalaba ama-funders abayibona abakumele bamnikeze imali yokuthi aqhubeke
ngecampaign yakhe labo hayi
I think babe sebebona ukuthi hayi imali esizodlaliswa leyo esikhathini esiningi basuke ba-withdraw. So hayi sesizobona-ke ukuthi uzoqhubeka yini aye a-contest e-South Carolina ngoba i-South Carolina yi-state yakhe kodwa lakho khona ngale ama-polls atshengisa ukuthi hhayi usemuva kuka-Donald Trump. So sekungaba nje kuphombuku qinisela kwakhe uNikki Haley ukuthi ahlale lapho but into zonke zikhombisa ukuthi hhayi usenqotshiwe ngu-Donald Trump.
Umnumzana Dan Moyo ucubunguleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika. Imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations iya kukhefu lamuhla kodwa ikhangelelwe ukuqhubeka kusasa lapho iqembu le-Angola elizadibana khona lele-Namibia ukuthi ele-Nigeria lizadlala lele-Cameroon. Ukuhlaziya imidlalo le ukuthi isifika kusibanga siphi, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezomdlalo wenguqu uCassius Ajazi Simana Mpofu.
Ya le imidlalo esidlalwe itshengisa ukuthi kulamaqembu amanye athile asephumelele. Sibone iqembu leSenegal lidlulela phambili liwina amagemu onkomathathu, iCape Verde layo isurprise abaningi iwina amagemu wonke wadlalileyo. Sazobona iCameroon iqualifyelayo kanzima leNigeria, okutshengisa ukuthi khona ingathi nzima kakhulu i-African Nations Cup leyo ukudlula iminyaka yonke. Sikhangela amathimu anje aboCape Verde, amathimu angazakali kakhulu nje kwezemidlalo kodwa aseyenelisa ukuthi athophe igroupu yawo. Then kwalawo akungathi kulobu nzima khona kakhulu abanjengaboZambia, oNamibia. Ibafana bafana la e-South Africa akuyimelanga kahle, iwina umdlalo owodwa lapho eyadla khona iNamibia yadliwa odwa. So kusesele kunzima oMozambique, kusesele kunzima. So far ngicabanga ukuthi ngokubona kwami iSenegal ngathi izenza ngcono kakhulu kudla amathimu amaningi.
Akhona amaqembu afana lawe Mozambique, Namibia lamanye nje kade khangelelwa phansi kodwa sibona ngani ukudlala abedlala okungcono kakhulu. Ungathini wena nxa ukhangele isibanga esidlalwa ngamaqembu ona la siqathanisa lemidlalo yekhaya?
Ya amaqembu anjengabo Namibia labo Mozambique ngicabanga ukuthi kubasizile kakhulu ukuthi babe labadlali abadlala ngaphandle kwamazwe njenge-South Africa Premier League, South Africa lakwamanye amazwe e-Africa. Kwenze ithi amathimu abo ama-national team abangathi astrong loba nje kubona ukuthi azi ukuphumelela ukudlula maybe ukuya kwe-next stage. But so far amaqembu abo aqinile and abonakala ukuthi angcono ukudlula iminyaka ngoba sebethole ama-players abathole i-exposure kwamanye amazwe lapho abadlala khona kuma-Premier League. Kakhulu sikhangela ukuthi yona iNamibia ye ma ingawina umdlalo olandelayo ngomdlalo wokuqala yadlala kuhle kakhulu yawina 1-0
ngathi yadla athi ayi Morocco asakwazi ube Algeria yadla enye yamathima astrong kakhulu e-Africa la then iNamibia la umdlalo wakuqala yadlala kuhle kakhulu so hayi kuthi ukuthi kuzoba ngcono kakhulu asazi njalo kodwa azophuma azokuhle noma engadlula kunext stage but esilandelayo lesana ngemva lesi abakuso lesi asiza ukuba right amaqembu manje abafana azophuma last stage abazodlala bayongahlela phambili bazogcina kwaphana iNamibia la noma engadlela phambili izophela khona phana iZambia kunzima kakhulu
uCassius Mpofu ngolandela ezomdlalo wenguqu silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje isandla.